enkulumeni ayethule emsakazweni weSouth African Broadcasting Corporation, umnumzana Leon Schreiber uthe usephakathi kokukhulumisana leziphathamandla zogatsha lwendaba zasekhaya ukuthola iqiniso lokuthi yini engahambanga kahle ngendlela lolu gatsha olwaphatha ngayo udaba lwama-ZEP.
Akufuzanga sithathe isinqumo singacabanganga. Leli liphutha esibone lisenzakala kakhulu ekuphathweni kwalolu daba obekusenza umthethwandaba uchithe yonke imizamo yogatsha lwendaba zasekhaya. Kufanele sithathe isinqumo esilobuntu njalo esemthethweni.
Imizamo yokwesula amaphemithi e-ZEP ebisenziwa ngobephethe lolu gatsha lwendaba zasekhaya umnumzana Aaron Mtswaledi yona yachithwa imithethwandaba kugoqela lo mthethwandaba wesekelo sombuso. Umphathintambo Shiba uthi kuqakathekile ukuthi azwisise zonke lezi zinqumo zomthethwandaba engakathathi isinqumo sakhe ngalolu daba. Umgcinihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuthi Mabhena uthi bemukela ngezandla zombili indlela umphathintambo omutsha afuna ukuphatha ngayo udaba lwama-ZEP.
Sithemba ukuthi uzakwenza kube lula ukuthi izalwane zaseZimbabwe eziphethe lezi zincwadi ziqhubeke zihlele South Africa zisebenza, abanye besenza amabhizinesi abawenzayo njalo abanye befunda.
Kodwa ke isizalwane sakwele South Africa njalo obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla lezombusazwe elisahlumayo elesofa sonke umnumzana Freeman Bengu uthi abafuni kuzwa kuthiwa kule mizamo yokuvuselela amaphemithi e-ZEP.
Sizo-organize ukuthi siwa challenge any extension or anything uShreba azama ukuyenza ku-Home Affairs ukuthi extend ama-ZEPs.
Ingcitshi kwezemithetho njalo eligqwetha elilwela amalungelo luntu umnumzana Vusumuzi Sibanda uthi zinenge indlela esemthethweni umphathintambo Shriba angazithatha ngalolu daba.
Sokungaba yilokho ukuthi athathe inyathelo lokuthi anikeze ubuhlali obungapheliyo kulabo abaphethe ama-ZEP. Kanti ke uma engacabanga njalo ukuthi ufuna ukuthi naye awachithize aphele ama-ZEP.
Ngokwesinqumo esichiye senziwe ngumthwaledi ngodaba lwama-ZEP, bonke abaphethe amaphemithi la kuzafuze bebe sebefake izicelo zamanye amaphemithi kusiyaphela lomnyaka. Abangenzanga lokho kuzafuze babuyele ekhaya. Abafake izicelo kodwa bengakatholi impendulo, amaphemithi abo azaqhubeka esebenza kuze kube sekupheleni kuka-2025. Isizalwane seZimbabwe uNontobeko Sithole uthi kudala befake izicelo zokuya kumaphemithi amanye kodwa balokhu bengakatholi impendulo.
Asisazi nokuthi manje senzeni, uyalinda iweva or we have to apply kule enye abathi seyikhona.
Kusenjalo uScriber useyichithile imibiko yamanga ebisithi wazalelwa elokishini leBorodale eHarare. Uthi yena wazalelwa endaweni yePicketburg, wakhulela eClanzi eNemakwaland esabelweni seNorthern Cape kwele South Africa. Melo Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Thuso Khumalo.